So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolusine mhla ziku-23 Mbimbitho 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani.
I-commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama idokumentari yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ndalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali, bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafanana lo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlela eceleni. Silabantu abanjengaPrisca Mfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyonto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalithi yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthi abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uphikisana laba bephethilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo waphumelizweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi. Kuphela nje Al Jazeera yeyabisihambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo. Kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo. Okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana lombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota, asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko. Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, ibandla leZANU-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-R1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa MDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama by election adlulileyo iMDC ayizange incintise and ama reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana i-MDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yababayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Dak sithi noma lungamiswa for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukazi awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho enqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhitshwa yi-government. Siyazi ukuthi uDaki ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by election ethola ama-0 uyazi ukuthi i-support akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho. So yena uzozithathela imali nje asulumlomo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimangakho kakhulu yikuthi i-MDC i institution di MTC umhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi ama student unions bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. I problem ye MTC akusibandla ngokwalo, i problem ye MTC yi leadership. Since ukufa kwa Tsvangirai, i leadership ye MTC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we constitution yethu kwazi kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhitshwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela ye constitution. Siyabona u Douglas Monzora la ezama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usitsho inkantolo ithe i-lawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla okuthi asixotshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle nge-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, lakuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezizalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sebedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze i-congress ekahle esukela kuma-members kuma-grassroots from ama-branch, ama-ward, lama-districts kusiya public.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni se-Virginia. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnumzana Witness Dube isikhulumeli saleli bandla. Lokhe sikudaba lwezokhetho, iCommission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare umnumzana Obed Gudu uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla se-commission ye-ZEC umnumzana Givemore Masongerera yena uchasise ngobudlelwano be-commission yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Imizamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza last year kube lama-by elections, abantu yonke imizamo leyenziwa abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele, kujawe labantu abangabameli bedala leParliament, kodwa akukho umuntu esezwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So ngibona ngazathi udaba lodlakela political eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe ukuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleleni South emkhonyeni sizwile induna imathema ikhuluma against violence, samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakhe uMnangagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe. ukuthi kube lokuthula elizweni ipolitics yethu zibe ngezelizwe kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence ngibona zathi kungasinceda
sesikhuluma ngezinduna ungathi icommission le iyakwenza konke eyabunjelwa ukufeza sesikhangela khona ukuthi ikhulume la ngodaba lwe-Gugurawond singasabali okokhetho kuphela
okuluhlupho ngecommission leyi esasikukhangelelwe ukuthi icommission ezabe izimele independent from executive kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama-characters akhona izolo bebekobulawayo ucommissioner ugwere usewatshengisa ukuthi usewathi ebantwini kafuna ukukhuluma nge-Gugurawond so kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomacy ukuthi hhayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho i-commission leyi ngendlela abantu ababekhangelelwe ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-Gugurawond but i-commission leyi kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi beyiyo yona isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obhedigudu yena lo mama ugwere indlela ade kudila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hhayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-Gugurawond konke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwo i-executive i-executive yathi kayifuni ukuthi bebambe udaba lwe-Gugurawond so mbona ngazathi lintuthwana ithemba esingalifaka kubo
lo ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadayamond awe-African Diamond Producers Association. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkakhe umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke. Lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Ninjani? Hayi, thina siyaphila. Hayi, akulantembi, ukhumalo okhulumayo. Banjani abanye bonke? Hayi, thina siyaphila kakhulu. Lanxa liphila kuhle, nomsebenzi nawuhamba kuhle, hayi, kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba heyi, hayi, izindaba lezisipha elizipha zona, hayi, ziyahlabusa, zimnandi. Ene futhi hayi, likhuluma into eliqinise ebonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso noma bengalizama ukuthi bayalifihla leqiniso hayi yalifihleki ngoba ungazake ithathe ilahle ligoqele ngelembu ukuthi ze lizafihleka liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa hayi siyabonga lekho likwenzayo hayi benombono unyana lapho ukuthi hayi amadoda ayakhuluma hayi ukukhuluma ngomlomo asikukwenza hayi lokhu akwethusi ya hayi i-CCC hayi ngiyithandela into yokuthi itshaye ithule ya umfana omncane utshaye ethule engakhulumi kakhulu umfana omncane utshaye ethule ya siyamsekela kakhulu sesavota siyamsekela hayi siyamsekela and futhi ukwenza kathesi abantu bayasukuma ngobuningi basukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo bayayazi into abayenzayo ya noma bengathi bazama ukuthini hayi ya kuyefana lakho konke okwenzakala eNigeria kunokhu ukuthi kathesi bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso yileli hayi ngiyabonga kakhulu ziduke ngiyabonga kakhulu Nkomo ngibonge kakhulu madoda hayi hambisana umsebenzi ngomsebenzi ukhumale lokhulumayo danki ngiyabonga kakhulu makhiwana
ngibingelele enkundleni Injani lonke basakazi. Hayi basakazi, mina ngilokudana ngondoda lo abathi uChris Mthwangwa. Sonke isikhathi uma e-addressa imedia utshela amamedia ngokuthi yena wala njani impi. Ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko, hayi ukuthi lokukhuluma ngento ezadlulayo ukuthi wena wawusesigangeni wawusilwa njani lamabhunu, wawudubula njani amabhunu, ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani. Akusasebenzi lokho manje. Sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele imedia ngevision yelizwe, hayi kulokukhuluma ngokuthi wena walwa. Akusebenzeli isizwe lokho. Okusebenzela isizwe intuthuko yiyo esiyidingayo elizweni. Njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu, wawadubula kuphi kwendawo, kanti wawusebenzela kuyiphi indawo? Ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubulana khona lamabhunu, angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni. Kuyadanisa ke ukuthi kati wena wawusilwa ukuphi, yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli? Awuzange ulilwele ilizwe ngithola kancane, wena wena wabuya ilizwe ulihijacker kuphela. Sifuna intuthuko, hayi le nto sitshela yona kumedia. Hayi sesikhathele ngawe shem.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni bathi umfana kangeni, umfana kangeni, kanti umfana yena lo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifa kwakumele kungene uMakhube, kuthi uMakhube bambize i-dissident, ibalesasilicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dissident, lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa uMakhube, ngoba amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-dissident, futhi amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Xa lingakwazi bantu bakithi, bantu bamathebhelelenti Ndebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-Grand Plan, 1979 Grand Plan. Triple C ilento la ukuthiwa i-Triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo, there's nothing like Mthwakazi. Angazi mina ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami, singabokwenza so siyahlala siyigqili, siphume kugqilini bezanu sizingene kugqilini be-CCC. Amashona kawalithandi Mandebele.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo Milane Goli bakwenu. Ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi, izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party, iwina amavoti all over nje. Lokho kwenzakele eZambia lakho, i-coalition nje yaba for some few months yawina. Emalawi lakho kwaba ne-coalition for some few months yawina. So lokho kusuka kube yinto enzima ebantwini abafana nabochamisa. Uchamisa angeke enze enye into engasurprise izana. He is always an open book kuzana. Iyamazi ukuthi vele ucabangani. Njalo akona angeke ayifake ku suspense ukuthi ibigesi ukuthi maybe njani. Iyamazi. Njalo istrategy sakhe aza ngaso sokuthi izana idla imali, izana sibulela ilizwe. Abantu bayakwazi lokho. Akazami kuya ne strategy esitsha ngoba ngeke kwenza kanjalo uzakhala njengo 2018. O ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha. Angabe lokho isikhathi sabantu.
Studio 7, Studio 7 sikhuluma ngani kathi kwathi kungani lingasiphendula isizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo? Bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje, sifune sitshele engasikhulumele ukuthi sibuye emakhaya sinasihlupheka kanje. Igama lami nguBishop, ngise-South Africa, sidala ngisebenzisa South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi seGugurawuni isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi, kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza, wavala izimali zethu. So kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemithi mangayephelile, sisoko lesikhona la siloke sivikana lako vele kudala ngesikhathi samabhunu sasiloke sivikana lawo singalazincwadi. So sicela umnankakho engakhuluma into engayisiyo, loku siyayicela kumnankakho. Asathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimizi, sokwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo? Beloke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kumalukuze kuma-African countries. So sicela umnanga kwesikoni phesi ikunikeze amandla ukuthi sisebenze kona lapha sizabe sibuye ekhaya sidlalele so sasila into esizayenza so ukuthi sizibuye ekhaya sidingele izimoto izimoto ziyasenzelani sigibela amahala ezimotweni lezo ziyasifikisa emzini yethu lezo zimoto siyacela loko umnanga kwakasihloni phela thi singabantu kalisane lokuvuselela layilizwe kuphela yabona
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngokusho kwezibalo zokugada lwezamapholisa kule South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kwekampalakazi nyakenye kudlongu lwabesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba. Kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibili. Lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithibele. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Nechitenze kutshe isitudo 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho nangabantu ababaziyo.
Women are being killed by their husband because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Ngingathi njenge-hour unga uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwapheno, hayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to gender-based violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi ukuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhele inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi namacebo.
Ngesikhathi sibhekene nesihlava sesandulela ngculaza nengculaza, kwaba khona i-council eya-establishwa leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kulokhu esibhekene nako, siyafisa ukuthi kube nale council, ngoba uma kukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi kwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Kusayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zigoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. UThuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yonale ekambimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubachiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel kulandela umfanekiso we-documentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseQatar eAl Jazeera. Enye inkokheli yebandla leMDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnomzana Douglas Monzora ithi lanqa lelibandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.